iqhinga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi seBhinga olilunga lebandla lemthwakazi Republic Party esixoxela ngokuthi ibandla lemthwakazi Republic Party yilo athi lingaphathisa isigaba seBhinga ukuthi sithuthuke nxa lingavotelwa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Chris Gande.
Njengomuntu ohlala eBhinga, uthini wena ngezombusazwe ikakhulu nxa sikhangela ukubana isigaba seBhinga iNorth leSouth zihlala zilama MPs abebandla leCCC?
Lelo liqiniso, yiliqiniso elikhona. Into engifuna ukuthi ngiyifake egcekeni ngeyokuthi iMDC ivunjwa ngo-1999. The first electoral period yayo was in 2002. Abantu beBhinga singabantu ababehlezi sisekuhluphekeni. So thina we told ourselves ukuthi hayi sesilomesaya la, ngoba vele thina singabantu ababevele bejwayele ukuvotela izaphu kungakabi lo mbhuqazwe owafosa izaphu ukuthi ibe into a unit accord ka-1987. Thina from 1980 to 1987 sasivotela izaphu. So ukubuya kwe-MDC it was the better devil ngesikhathi sona leso. So into engifuna ukuthi futhi ngiyifake ibe esegcekeni ngeyokuthi o-CCC o-MDC sebehlale kakhulu ku-struggle njalo kabala that political strategy, kabala that political muscle which is needed to deal with things which are pervading my community. Sinanzelela ukuthi thina emuva ngale abantu were not aware ukuthi ibandla leZANU PF lebandla leMDC kumbe iCCC angamabandla esiwabiza ukuthi ngama-replica party. Ngasibona okwayenzakalayo ngesikhathi kusifa ubaba uMorgan Tsvangirai. So we are saying all those who are still following okwenzakala ngelokuzeni ku-MDC kumbe ku-CCC, they are wasting time, they are stomach politics. Thina into esiyaziyo ngeyokuthi for a transformative agenda for abantu beBhinga ukuthi becapha umfula, sibekwazi ukuthi ugesi esiwulungisayo eWangi laseKaliba, abantu uyakwazi ukuthi batshintshe ibizwe lokuthi Kaliba kumbe iKaliba balitshintsha bafake u-ara yaba yiKariba. Khonokuyana okokuthi thina singabanikazi bakagesi asinike ugesi, ugesi uya-fly over to Mashonaland kusitshengisela ukuthi thina asibalwa njengabantu. So amabandla wonke lawa no-CCC laboZANU PF kuyafana, das yishona hegemon.
Lona ibandla lemthwakazi Republic Party lilosekelo yini khona ngapho eBhinga?
So iMRP libandla esilifakayo, ibandla elilekharizima, elilemanifesto ekhuluma ngenkululeko nokuthi abantu bephutshe ka-one kungabi lama-temporal measure. So thina sithi hayi labana abelokhu yengabantu besithi kule-CCC kule-ZANU like especially CCC is a wastage of time. Sinama-councillors 25/25 for CCC, sinama-MPs angu-2 lo senate, but abala kharizima to stop izinto zonke ezibi eziyenzwa yiZANU PF esigabeni se. Ngiyakutshela, so indlovu ziphelile, ziqedwa ngama-national parks bethengisa impondo eZANU, but sinama-councillors abale veto power eyokuba lema-resolutions, sinama-MPs but kabakhulumi ngakho khono. I-tribalism is wreaking havoc. Ungahamba ezesekariba, ungahamba eWange, elokuzini, e-power station kumbe e-Colliery, uzathola ukuthi abantu bakithi abaqhatshwa. I-management ivele eHarare, i-management ivele eGoromonzi, abantu bakithi bazasebenza ngani? But ibandla ele-MDC livotelwe for since time immemorial, but akula change. Abala that manifesto ekhuluma ngeyokuguqula impilo zabantu bakithi. I-manifesto abalayo ngeyokulandelela injongo yabantu besishonini in order for them to fulfill their grand plan of 1979 to let those who were meant to be suffering to die suffering. So yindaba ekhona baba Chris Gande, yindaba ekhona.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo lilayo.